Sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingalichona njani izilukandaba mthwakazo omuhle olamukela emoyeni igama nguChris Gande sidivana ngolwesihlanu mhlaka 10 Mbimbitho 2017. Endabeni zethu lamhlanje, imali iyasilela emabhanga. Esiyaxolisa balaleli namhlanje, imitshina yethu kayimanga kahle. Kodwa ke lamhlanje siqala ngodaba lokusilela kwemali emabhanga, lapho esizwa kuthiwa khona imali yohlobo lwama bond notes hiyo yodwa esitholakala emabhanga. Kwesinye isikhathi abanye abayaphiwa imali iqutshanisiwe yama bond notes lama US dollars wona asesilela ilizwe lonke. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Yeah, ayikho lokho phela vele kuyendakala noma ungazi eSouth Africa amadola kawukazizakali nje lula nxa kule local currency. Ukuthi thina besijayele phela ukuthi ama-accounts ethu ngama-US dollars, nxa sifaka izimali ngama-US dollars. So sikhangelela ukuthi yena umnumzana Nyangudla nguye owayethe khona ama-bonds engabuya kuza release amadola amaningi kwenzela ukuthi abala amadola bengahlupheki. Kodwa so khona vele umuntu wonke sezinza wona ama-bond note amadola sehlupha, asabona sokuhamba kanjani.
Kodwa khona kuyaba kuhamba njani ukuthi ungaphiwa enye ibe ngama-bond notes enye ngamadola? Thina sisizwa ukubana isisindo se-bond note singani siyehlile.
Into phela ukuthi i-monetary policy le, umthetho wemali lo, uvele uyenziwa ngabantu abalokugqili. Abantu abaningi sibili sibe sithi khona uhulumende selungiselela ukuthi vele ahla akhiphe ama-accounts wonke angama-US dollar, okwenzela ukuthi vele uhlube wazi ukuthi nxa usiye ebhenki siyathatha imali, ngithatha ngama-bond note. Inkinga phela i-transaction kwelizwe.
Lona udubo lokusilela kwemali nxa sesikhangela lawo ama-bond notes kunjani emabhanga lezi nsuku?
Yebo, vele kulo udubo lakhona uvelele ukukhona ngoba abantu abasesihladini labana abakuma-queue kabamelelanga ama-US dollars bahlupheka nje ukuthi bazize ama-bond notes. So yikho sithi asizwisisi ukuthi nxa yena wayethe ama-bond notes ayangena ukuze abantu kube le hlupho olulutshwane, kanti yindaba ama-bond notes akhona evele ehlupha, yinkinga yakhona nale.
Alo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungulayo zomnotho, bekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Umfundisi Philip Mugadza uze waphiwa imvumo yokuhlawula imali yesibambiso e-bail lamhlanje i-$50, kodwa inkinga ikuthi akazange athole ithuba lokuhlawula, osokusitsho ukuba uzoqhubeka evalelwe okwempela viki yonke. Lokho kuthiye abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu eZimbabwe bethukuthele. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uMike Hobe oweStudio 7 uxoxe lomnumzana 7 Banda, omunye wabenhlanganiso e-Occupy Africa Unity Square.
Sala likamfundisi Mgadza alisuke cala engahambisa umuntu entolongweni. Okubona kwami sokube le influence ye-politics ekubotshweni kwakhe. Umuntu othi uboniswe ngumfundisi njengathi iphezulu kana, hhayi lokhu kuzakwenzakala ngesikhathi esinje. Muningi kona Robert Mgadza kuzakwenzile ngesikhathi esinje.
Ungathi wena amaphoyisa njalo uhulumende wephule amalungelo kamfundisi Mgadza?
Uhulumende kaRobert Mgadza namapholisa akhe isiyinhlalo yabo eyokuphila amalungelo abantu. Amalungelo kamfundisi Mgadza ephiliwe ngendlela ephezulu kakhulu. Wanikala kucala wabotshwa.
Ngombono wakho kuyini okwenza ukuthi athole isicelo sakhe esebail?
ekuqaleni umuntu bengekaqala so uhulumende kaRobert Mugabe usengenile ejalele lomsiphandaba ukuthetha kwecala lakhe bengasekho ukuthetha kwecala lisengakusejalele umthethwandaba
ama-bail conditions kamugatsa ame kanjani
bathi kumele asarende i-passport yakhe njalo kumele ayirikota emapholiseni bala hayi khona kanye nezizi
sixoxe legqwetha likamfundisi Mugatsa othe ithuba likhona lokuthi umfundisi ngeke aphume ejele lamhlanje awusitshele umbono wakho mayelana ngalokho
ngesinyathelo sethu development sokubala athi ngikubala athi ukhulumeni kamongameli Robert Mugabe usezama ngazo zonke indlela ukubana abazise angathi ama-activists ubuhlungu nxa sesithi hayi imali abasayemukele kwanamhlanje angazi babesezama ukutho njalo angazi babesezama ukusenda imessage enjani kwizulu kwizulu nje wasezimbabwe
lo-ke ngumnumzana Steven Sibanda ongomunye wabameli benhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square uxoxele Studio 7 ecingweni eseHarare. Abalwa impi yenkululeko basola uhlelo lweZANU PF lokuthuthukisa umnotho welizwe olweZimbabwe Agenda for Sustainable Social Economic Transformation kumbe ZIMASET. Besithi lwehlulekile lolu hlelo ukuphathisa ukuthuthukisa umnotho welizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Emhlanganweni lentathelo izindaba eHarare namhlanje umgcini sihlalo wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko laba umnumzana Christopher Mtshwangwa uthi lolu hlelo olwahlelwa nguProfessor Jonathan Moyo selwehlulekile ukukufeza okumunyethweyo kilo.
He wrote some stupid document called Zim Asset which is sold to the country as a panacea for the economic ills. What is Zim Asset?
Waloba leyo Zim Asset yakhe engelala ngqondo. Wayefuqela kuZulu ethi yiyo ezosetshenziswa ukulungisa isimo somnotho elizweni. Yenzeni leyo zimasethi? Ubuyanga kuphela osebubhahe elizwe lonke, uqhubeka bukhula. Yiyo le indoda okuthiwa nguJonathan. Ngithemba selizwisisa manje ukuba kungani ingekho imisebenzi. Selizwisisa ukuba kungani umuntu onke esengodinga i-passport ubaleka elizweni. Selekuzwisisa ukuba kungani ilizwe lingelawo amandla kagetsi. Selokuzwisisa ukuba kungani sesiyilizwe eselisebenzisa imali eningi ukuthenga yonke impahla esiyidingayo ivelela kwamanye amazwe.
Emchaza umoyo njengesitha esikhulu seZANU PF kanye loZulu elizweni lonke engumuntu ongafuna ukubona abantu behlezi kuhle ekholisa ukubona ukudubeka kwabo okugcizelelwe ngumsekeli wakhe ongomunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Headman Moyo.
Ukuthi isitha esikhulu selizwe siphakathi kwethu siphakathi kwepharty yethu yiwo obakhanya bedilisa abangafuni abanye abantu ngoba ngakhangela abantu baxotshwa epharthini lizwe lonke abantu kakukhanyi lokuthi siyangaphi abantu abangasebenzile abanye ngoba ngakhanya ungasebenzile abanye ukhanya usebenza abanye yikho kuletha inhlupho ebantwini.
Abalwa impi balandule njalo okukhulunywe ngesinye seziphathamandla sabo uretired brigadier Walter Tafumanei okuphume kuphephandaba leHerald ukuthi umhlangano abawungene kunsukwana ezedlule wawungokubumba ibandla. Uqhubeke umoyo ethi bona balandela ukumunyethwa isisekelo senhlanganiso yabo esibavumela ukuqhuba imihlangano yiloba yisiphi isikhathi.
Ukuba khona kwehofisi liyana kwaba khona ngenxa yethu thina esenza i-association le yekhokhelwa nguChristopher Mtshwangwa. Thina ithe saba khona, saba organized, senza kwaba le ofisi liyana. Thina i-consortium yasivumela ukuthi senze umhlangano ngesikhathi esifuna ukwenza ngawo. Ngoba kuyintando yama-comrades, bakubona kuqakathekile ukuthi bemanyane beziregister beliqembu elimanyene.
Baqinisele ukuthi abasoke babumba ibandla lezombusazwe ngoba kungayisiyo njongo yabo. Belokhe belikhonza ibandla abaxotshwa kilo eleZANU PF befuna kuphela liguquke kulokho eseliyikho khona. Bathi lanqabe ke bahitshana lo mongameli Robert Mugabe uzaqhubeka engumkhokheli wabo enhlanganisweni le. Batshele intatheli zindaba ukuba okudingwa yibo yikubona ilizwe likhokhelwa ngendlela elijabulisa umuntu wonke okuyisizathu abasihambela empini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Intatheli zindaba zakobulawayo zikhala ngokuthi inhlanganiso lamankampani ethula izindaba eZimbabwe jikelele azila siphatho esihle kuntatheli zindaba zesifazane. Unompumelelo moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inhlanganiso ebona ngamalungelo entatheli zindaba eZimbabwe Union of Journalists iZUJ lamhlanje ibe lomhlangano kobulawayo kuxoxwa ngesimo endaweni zabo zokusebenzela lapho okuvele khona ukuba abesifazana basebenza nzima uma kuqathaniswa labesilisa abathola amathuba amahle. Inani lentatheli zindaba zesifazana libikwa liphansi kakhulu njalo zimbalwa ezilezikhundla kuthi noma zilazo azilamandla okwenza izinqumo. Abesifazana abafundela lomsebenzi babika bethwala nzima lapho befika kumankampani okuthapha indaba ngoba bayahlukuluzwa ngabesilisa begcina besiya labo emacansini ukuze baphathwe kuhle. UPamela Shumba, intatheli zindaba yephephandaba leChronicle ugcizelele lumu.
Lo dubo njalo nxa sikhangele ukulinganiswa ukulinganiswa kwemisebenzi phakathi kwamadoda labafazi. Amadoda yibo abaphethe izikhundla eziphezulu. Okusho ukuthi vele even nxa kusenzwa izinqumo emisebenzini le, izinqumo zakhona ziyabe zingani ziyafithizela omama. Omama abakho in the picture.
UTanaka Mrerwa ofundela ukuthapha indaba eChronicle uthi kuhle ukuba kuhlelwe imithetho enqabela ukuhlukuluzwa kwabesifazana enhlanganisweni zezindaba ngoba yebo bayawufundela umsebenzi ngobunengi emakolitshini kodwa bagcina besiya kwenza eminye imisebenzi ngaphandle kokuthapha indaba.
Uthi ade sithi nca ukungayenza ukuthi at least kube lama policies afakwayo stainly ukuthi ezama ukuthi encedise ama female journalists lama upcoming journalists ukuthi bengabi exposed to sexual harassment.
UTalent Gumpo osebenzela iNews Day yena uthe kuhle ukuthi intatheli izindaba zesifazana bazi abakufunayo lapho besiyathapha indaba lemisebenzini ukuze babalekele ukuhlukuluzwa okwazakalayo.
Abantu abangomama abazintatheli kumele bekwazi nxa besiyangena ema newsrooms balanda ukuyasebenza. Umuntu kahambe ele mindset liyane ukuthi konkhona hayi ngingumuntu ongumama kumele angivunye mvumele ukuhlukuluza ongivumele ama stereotypes lawa sekhulunywe ngama journalists ukuthi e newsroom abantu ongumama baphatheka so la ubuso ufika ufalla into those traps.
Unkosikazi Precious Simango isikhulumi seZimbabwe Republic Police kobulawayo yena uthi esipholiseni kucacile ukuthuthuka kwabo besiya ezikhundleni zaphezulu ngoba bayaloba imihloliso ethi akufane la kumankampani athapha indaba ukuze inani labesifazana abalezikhundla ekuthapheni indaba likhuphuke.
Nxa kupromothwa abantu siyabhala ama-promotion exams. Nxa ungaphumelela uyahamba ku-second stage ethiwa yi-board interview lapho uzabuzwa imibuzo ehambelana nerenki yakho nomsebenzi wakho.
iZUJ ithi njengenhlanganiso iphakathi kwemizamo yokuhlomisa intatheli zindaba ukuba zihlale zisazi indlela zokusebenza kuhle kanye lokuzivikela ekusebenzeni lapho sekulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Lumhlangano weZUJ ubuqhutshwa ngenhloso yokuhlomisa intatheli zindaba ngaphansi kwendikimba ethi Gender Equity and Safety Training lapho iningi lazo elikhala ngokuthi sekuvamile ukuthi uZulu azihlukumeze kumbe ukuchaywa ngakho ke zidinga ukuvikelwa lapho zithapha indaba. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Chombo uthi ulubhekise kwele South Africa ngeviki ezayo ukuyakhulumisana lohulumende walelo lizwe ngendaba eziphatha izizalane zeZimbabwe esihlala eSouth Africa. Umnumzana Chombo uzahlangana lomphathi ntambo wendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Malusi Gigaba bekhulumisana ngendaba ezigoqela amaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni eSouth Africa ezaphiwa izizalane zeZimbabwe ama special permits aphela ukusebenza ngomphalakazi lonyaka. Ababili laba bakhangelelwe njalo ukukhulumisana ngodaba lodlakela oluqondiswe kuzizalane zakwamanye amazwe izizalane zaseSouth Africa olwezenophobia. Uchombo logigaba sebeke bahlangana iminyakeni edluleyo bekhulumisana ngodaba lwamapermits. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yabeZimbabwe kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Nqabutho Mabhena wachasisa abafuna uchombo akuphathe logigaba.
Esikufisayo thina yokuthi kukhulunywe ngendaba yama special permits ama-ZSP ukuthi njengoba sisazi ama-permit azophela mhla ka 31 December 2017 kuyini okuzakwenzakala. Lokuthi futhi olunye uhluphe silalo ngabantu laba abaphethe incwadi zokudingiswa esithi ngama-asylum holders abathi nxa behamba besiyavuselela incwadi zabo bafike bevalelwe batshelwe ukuthi elizweni lakithi akulambi yikho angeke babe nalezi zincwadi. Kanti-ke siyakwazi ukudala babephiwa lezi zincwadi nxa kuyikuthi decision ingahambisani nabo umuntu abhalela incwadi ukuthi hhayi isicelo sakho senzileyo ukuthi ube lapha e-South Africa kasisamukeli umuntu abesesiba lelungelo lokuthi aphile angaqeda ukuaphila nxa ukuthi i-appeal board yamchitha abesephiwa 10 days ukuthi asukele izweni leli. Kodwa okwenzakala khathesi ukuthi umuntu nxa ehamba esiyavuselela uhlavelele athathelwe iphepha lelo abesedipot. Yizo thina izinto esifisa ukuthi kukhulunywe ngazo. Kanti-ke futhi indaba enye futhi ongakhulunywa ngayo yindaba yabantu vele abangenalutho esikhangelele ukuthi kuzaba lo mhlangano kukhulunywa ngodaba lwe-international migration ukuthi i-South Africa kumele iphathe njani kakhulu izalwane zaseZimbabwe ezilapha.
Alubana te wayala ukuwavuselela ama-permits la uhulumende wakwele South Africa. So kusitsho ukubana abantu beZimbabwe sebeyaqalisa ukuxotshwa kwele South Africa ngoDisemba.
Nxa kungenzakala khonokho kuyabe kungumnyama omkhulu sibili. Yinto engasihlupha kakhulu ngoba sikhuluma ngabantu abangu-200,000 okuyabe sokumele babuyele emuva. Kodwa-ke thina-ke sihleli ethembeni ukuthi loba amaphemithi lawo engazange avuselelwe kodwa kasicabangi ngendlela esikhuluma ngayo langendlela esibona ngayo ukuthi angabisela abantu bonke laba emuva. Esikucabangayo yikuthi uzaba le ndlela yokuthi angenza njani ukuthi labo bantu behlale belokhu khonapha eSouth Africa.
Alo-ke ngumnumzana Nqabutho Mabhena owenhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le eSouth Africa. Ku-Live Talk lamuhla siqoxa ngokuqhubeka kodubo lokusilela kwemali emabhanga. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika seliphindisele ekhaya abadabuka kwele Somalia phose abangamachumi ayisikhombisa i-68. Indizamchina ebithwele laba bantu ifike egcekeni lendizamchina eMogadishu ye-Eden Ade International Airport lamhlanje emini bekhatshwe iziphathamandla zogatsha olubona ukungena kwabantu eMelika olwe-Immigration and Customs Enforcement, i-ICE. izinqumo ezethulwe ngele China lonyaka eziqondisa umsebenzi wokuthiwa kwenhlanzi elwandle olwe South China Sea zibikwa zilakho ukudala ukufuthelana lamazwe angomakhelwane njalo zisephula iziqondiso zesinqumo somthethwandaba wamazwe omhlaba asanyakenye kulomsebenzi. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Elemelika selenelise ukuhlasela ngendizamtshina zebutho kwele Yemen endaweni eziphethe ngamalwe cacha awesimuslim abe Al-Qaeda esigabeni se-Arabian Peninsula. Isikhulumeli sebutho lakwe-Melika uNavy Captain Jeff Davis uthi lokhu kuhlasela indawo zabe Al-Qaeda ngokusebenzelana lebutho likahulumende weYemen kujonge ukufuqa amalwe cacha lawa ukuthi asuke emhlubulweni wase-Arabian Peninsula ukuze kuvikelwe impilo yabantu makhaza baseYemen labeMelika. UDavis uthi njalo lokhu kujonge ukufaka abe-Al-Qaeda laba enkingeni behluleke ukusebenza lokuthi bangatholi inkululeko yokuzenzela umathanda emhlubulweni lowo lasemhlabeni jikelele ngoba bazenza onkunzi behlukumeza uhulumende okhethwe ngabantu kwele Yemen. Indawo ezihlaselwa ngendizamtshina zebutho lezi ziguqela eye-Abyan, Al-Badia le-Shabwa okhanya kuyizigodlo zabalwa becatsha laba lapho abahlela khona inhlelo zokuphazamisa ukuthula lokudala umonakalo emhlabeni jikelele. Amalwecatsha awe-Al-Qaeda yiwo abikwa ukuthi badala umonakalo omkhulu emhlubuleni wange-Arabian Peninsula njalo yiwo abulala isilinganiso esikhulu sabadabuka kwele Melika. UDavis uthi yibo abachitha igazi eliningi lezizalwane zelizwe lakhe. UCaptain Davis uthi ilizwe lakhe kalisoze ligoqe izandla liyekele amalwecatsha la esenza umathanda endaweni eziningi zomhlaba. Uthi bazaqhubeka behlasela baze baphele abalwa becatsha laba.
Kwezemidlalo, iqembu le-Highlanders lizadibana lele FC Platinum ku-semifinal yenkezo ye-Zimbabwe National Army Commanders Charity Shield ngesonto. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umdlalo wenkezo yeZTNA Charities phakathi kweqembu le-Highlanders lele-FC Platinum uza kuba senkundleni eluveve njengoba isimo senkundla e-Papa Fields phazamiswe elizulu. Lo mdlalo bekumele udlalwe emavikini adluleyo kodwa kwedluliselwe phambili ngoba kungadlale yenkundleni ye-Papa Fields yikho nje usugcine usufakwe eluveve. Iqembu elizanqoba ngesonto lizadibana lele Capes United lona elitshayele Dynamos nge-3-1 kwenye i-semifinal edlalelwe esikodlweni ensukwini ezedluleyo. Inkezo yeZTNA Commanders Charities Shield ibiphakanyiswa liqembu le-Highlanders kwiminyaka emibili edluleyo ngemva kokuba litshaye ele-Dynamos ngo-2015 kwathi nyakenye linqobe le-Harare City. Kolunye udaba olumayelana nomdlalo wenguqu iqembu le-Capes United delinkezi Platinum wona amela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa aphume ijumo kulimpela viki njalo ele-Capes United liselizweni lase-Democratic Republic of Congo ukuyadlala leqembu le-TP Mazembe kuthi elenkezi Platinum liselizweni le-Angola ukuyadlala leqembu le-Club Recreativo Sportivo do Lipolo. Iqembu le-Capes United limele ilizwe kumncintiswano we-African Champions League ukuthi elenkezi Platinum limele ilizwe kumncintiswano we-CAF Confederations Cup. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Inhlanganiso ye-Old Mutual Heath Streak Academy sigugule ekubeni inkampani yenziwa i-trust njalo umqeqeshi weqembu lesizwe u-Heath Streak nguye okhethwe ukuba ngumongameli walinhlanganiso. U-Streak uthi ukuguquka kwenhlanganiso le ukuba yi-trust kuhambelana nenhloso yabo yokuthuthukisa umdlalo kakhilikithi.
Sakula mehluko omkhulu ukuthi vele thina sikwenzela ukuthi silothando lomdlalo lo. Asikwenzela ukuthi thina sithole imali. So thina siyabe sifuna ukukhulisa umdlalo, sifuna ukukhulisa abafana bethu abebulawayo ukuthi bekwanise ukudlala i-cricket becine bedlalela ilizwe lethu.
Indawo ye-Heath Streak Cricket Academy isungulwe ngomnyaka ka-2014 nguye u-Streak esebenza ndawonye lo-Joseph Rego oyisizalwane selizwe le-India njalo engumanager ka-Streak ngesikhathi esadlala umdlalo kakhilikithi. Ngokuhamba kwesikhathi lindawo etholakala lapho kwakule McDonald's Sports Club khona ibizwe ngokuthi Old Mutual Heath Street Academy kuyindlela yokunaka usekelo eluthola kulinkampani lendawo isikolo esifundisa abasakhulayo umdlalo kakhilikithi njalo ilenhlelo zokuphathisa abantwana abaswelayo kodwa beletalenta lokudlala umdlalo kakhilikithi ngimele Studio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Akuwoza Friday lamhlanje silabafana bakamzilikazi abo mdumo kaMaskandi uBenedictine Hlapho uxoxe lomkhokheli weqembu leli uDoit Nkomo.
Ngoba nje abadala besithi kusinwa kudedelwane ake kodedela omunye kuDVD le eyabafana bakamzilikazi njengoba kuhlangene intshantshu zodwa emigidweni yesintu. Zivunulwe zaphelela ngezembado zomdabu lezinsizwa ezikhokhelwa ngumfana waseCholocho uDoit Keith Nkomo encintisana loNewman Chuma. Nobanje kukunenge abakhuluma ngakho kulezi ngoma unyawo lwabo lulonda imigidi yamaNdebele amaZulu. UDoit uthi njengensizwa ezikholwa ukuthi ujaha kusiko kufika balipheke lavuthwa buso iDVD labo leli besenzele ukuthi labangela amazinyo labo balimumuze. Lapha ke utshola labo abangawuthandiyo umculo kaMaskandi.
La kubafana bamzika noma ungathatha ama CD uthathe from CD la kuqala la yasaqala khona lokhu bizwa landelela wonke uyabona ukuthi la ukhona umehluko kuloku nokukhula kakhulu. Mina kuyangijabulisa lokho ngoba ngiyabona ukuthi nami khona lapho engizama khona ukuthi ngikhule khona.
Lobanje semane ngamaqembu kaMaskandi eZimbabwe uDoit uthi bona abaqhakathekisa ukuthi komakhelwane kuphekwane kodwa akusemqoka ukuthi abakuphekileyo bona kunambitha okoluju.
Thina ukuthi into esiqhakathekisa kakhulu emculweni ukuthi asifuni ukuthi sijumpe esinyi step. Sifuna ukuthi masuka ku 1 siye ku 2 3 kuze ufike lapho esifika khona. Asifuni ukuthi mhlawumbe sike sijump step, sihamba ngendlela nje ncane, slow but sure ngesilungu basho njalo.
Zonke ingoma ezikuleli DVD uthi akusizo zomncintiswano kodwa abazama ukuncintisana lazo vele sebencintiwe. Ukuze le-DVD lihlabuse, imifanekiso yalo ithathelwe emalokishini atshiyeneyo kwele South Africa abalisa iThembisa, iSoweto, iDiepsloot, iJimston lenzikini yaseGoli. Umkhulu kumsebenzi wenziwe kule-DVD njengoba iphekwe ngabalitshumi lesithupha, abanye besina, abanye becula, kanti abanye yibo abathwalise nzima iziginci lezingungu. Abafana bakamzilikazi wathi ke zitholele lakho leli DVD elihamba ledlalade lakhona hathi kuyalizwela omakhelwane. Hello Studio 7 in Johannesburg, well, South Africa. Ni hu Benedictine Hlapho.
Siyabonga Benedictine Hlapho labafana bakamzilikazi. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama nguChris Gande. Lilale kodwa kwamanje lingayikhatshana, lalelani ke uhlelo lweStudio 7 Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.